Olamukela emoyeni ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Three very important focuses. Unemployment, unemployment, unemployment. Jobs, jobs, jobs. Economy, economy, economy. Corruption, corruption, corruption. These are the three main issues we will tackle as an MTC government.
Umkhokheli we-MDCT uthi umsebenzi azawuqakathekisa enganqoba kukhetho lwalonyaka ikulwisana lokungethembeki kanye lodubo lwemisebenzi.
Ibulawayo yanti sizaqeda layo. Le Manicaland, le Harare, iHarare yaphela. Sukusele masingo abayenza namuhla baza kuya kwamanye ama-province amaningi. Kodwa sikhangela ukuthi kuzaphela ngamaviki abuyayo lawo.
Iqula leZANU-PF elikhokhelwa ngumgcini sihlalo walo umnumzana Simon Khaya Moyo lilubhekise emaswingo emizameni yokuxazulula ukudonselana lokufuthelana kwenkokheli okusesigabeni lesi. Babikwa bebalutshwana abesilisa abansundu eZimbabwe abajabulela ukuqunywa inzalo ngendlela yokuhlela imuli e-vasectomy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai uthi umsebenzi azawuqakathekisa enganqoba kukhetho olukhangelelwe kwenziwa lonyaka yikulwisana lokungethembeki kanye lodubo lokusilela kwemisebenzi elizweni. Utsho la mazwi evulwa umhlangano webandla lakhe wensuku ezintathu eHarare wokuhlaziya iziqondiso okumele zilandelwe libandla lakhe linganqoba kukhetho. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngathi mire Mire,
Mire, Sebusa, Mamea,
Unorema, Azeuke, Zabu.
Umhlangano we-MTC ekhokhelwa umnumzana Tsvangirai wensuku ezintathu osungulwe lamhla ubikwa ungowokwethula umhlahlandlela weziqondiso okuzamele zilandelwe yileli bandla ngesikhathi selibusa i-national policy. Lumhlangano wenzelwe e-Jubilee Christian Center eHarare. Ekhuluma ekusungulweni kwalomhlangano uTsvangirai utshele inkokheli zebandla ukuba kulesidingo sokuba uhulumende omutsha kuzamele alwisane kanzima lo mkhuba wokungathembeki ethiba lakho ukulungisisa lokhu nxa sebeyibo ababusayo bebodwa.
Three very important focuses. Unemployment, unemployment, unemployment. Jobs, jobs, jobs. Economy, economy, economy. Corruption, corruption, corruption. These are the three main issues we will tackle as an MTC government.
Kodwa onobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, utshele lomhlangano ukuba inkokheli ingabokhohlwa izithembiso eyazenza ekusungulweni kwaleli bandla ezigoqela ukunakekela amalungelo ezisebenzi.
It is important to come in the open. Either you are from the left or we are from the right. There is no need to sit on the fence. If you are not here, people will find it difficult to vote for you because they are not don't know what will become of you once you are in government.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabontanga ebandleni le-MDC umnumzana Promise Mkhwananzi uphendule ethi ibandla lakhe lokhele kangazikhohlwa izisebenzi ngoba ziqakathekile.
Yebo, siyawemukela amazwi akhulunywe yi-ZCTU kodwa sibaqinisa njalo ukuthi hatshi asikasuki lapho ebesikhona. Isinqumo sethu siloke silaso, i-MDC libandla elibunjwe izisebenzi, njalo thina sinqume ukuthi senze ukuthi izisebenzi eziningi bese zikhitshwe emsebenzini izanu zenelise ukubuyela emsebenzini, sibe lamathuba okusebenza, babe le mpilo enhle banekelela abantu babo.
Umhlangano lo wensuku ezintathu wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Our Vision for a Better Zimbabwe Towards Real Transformation. Ungena zinkokheli zebandla lezivelela ezigabeni zonke zelizwe. Ugqitshwa ngesonto lomhlangano lapho leli bandla likhangelelwe ukuphuma logwalo lomhlahlandlela weziqondiso zokhetho kanye lezithembiso zaleli bandla nxa lithela khethwa imanifesto. Umbuzo ozibuza abaningi ngothi kambe kuzaba lokuqhubelana intambo zombuso ngokuthula na nxa uTsvangirai enganqoba zona inkokheli zezomvikela zisemba phansi ukuthi zingeke zamhlonipha nxa ethe wanqoba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya amazwi kamnumzana Tsvangirai untungamile inkomo yeStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda, yena ofundisa ezombusazwe ecoalition le Huddersfield University kwele Bilitani.
Ngibona ngani mina uPrime Minister usefike esibangeni sokuthi uselahlekelwe injongo eyayisekuqaleni kubunjwa ibandla lakhe leMDC. Njalo isimlahlekele ngendlela yokuthi akuselanga kwenza ngoba ubuhuquluzi sokuvele kwinto ejwayelekileyo ebandleni lakhe leMDC. Amaminister akhe akhanya eselenotho enengwedlula inholwa kade bewuthola kuhulumende. Njalo la yena ngokwakhe ukhanya ule mali eziningi kakhulu angene lesi ukuthi asitshele ukuthi zivela ngapha umthato wakhe wabiza imali eziphezulu ukuthatha kwakhe kaningi-ningi kwambiza izimali eziningi azibhadala kwethu silizwe. Ngakho ngibone ngani mina kasenguye omunye wabantu sengathembakala nxa ekhuluma ngendawo ezifana nalezi phose ufane nje sengathi ngumgabe otshiloyo njalo.
Yona iMDC isayi MDC yakudala yini eyayiqhakathekisa izisebenzi kanye lempila kahle nje kaZulu.
UPrime Minister sowalahlekelwa kakhulu yisisukela sendaba njalo uthanda nokusebenzela ndawonye lezisebenzi labantu nje sokukhatshana. Nxa umlalelisisa kulezi insuku sekhuluma nje njengomunye wabantu osedakwe ngamandla. Osejwayele ukuthi ke yena uyabusa ngendlela efana naleyo gasazi ukuthi kathi yena lapha vela khona kusebantwini.
Alubana uthe wabaxwayisa abantu bakaTsvangirai ngama policy issues kuyino ngathi bephumelakho kulomhlangano.
Ixwayiso sami mina bengasitshe ukuthi amapolicy bekufanele bakhangele amapolicy alandelisane lokuthi amabrantsha akahulumende afana lamapolisa lamasosha njalo lezibhedlela kungasetshenzwa njani ukuthi abantu bavimbele ubuhuquluzi. Kodwa ngibone ngani mina ngendlela asebakhe ngayo ibandla labo sebela lokho esikuthi ngesilungu ngama-structural defects, indlela ababumbe ngayo ibandla labo siyenza kube nzima kakhulu ukuthi baqondise izinto ezifana lazenezo. Kuyafana nje lokuthi sibone ngani thina ensukwini ezilandelayo ezizayo kuza kubazima ukuthi-ke batshintshe ubukhokheli babo njengakhona okokwenzakala kuzanu. Ngibona ngani mina uPrime Minister izahlala nje engumkhokheli webandlaleli kuze kube nini lanini.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ufundisa ezombusazwe ekolishini le-Huddersfield kwele-Bhilitane.